hayi thina siyikhula le Masouth sesihambile sibili siyi-team of ama-MPs wonke wema-South including ama-MPs e-proportional representation nabe-provincial council besidinge ibhasi ukuthi sihambise eBinduri kodwa sithenje sesisendleleni phambidlana kwegweru sezukuthi hhayi irali ibhaniwe ayikho sasesikubona kufanele noma sithembe kwekhaya saseduke singakabi khatshana nesimanga sokuthi ama-expenses ohambo nokuthi sisuke sihambise abantu ebaningi sibelandayo kulala sabantu ngcono sithenge endleni saseduke ngoba besizithethi hayi sizafika eHarare kuseni besesenge ezikhathi zaboma-19 siproceda siya eBinduri ezayasisayanga
ye singathi-ke litshelwe mbani ukuthi sokuhamba njalo njalo kathi sisimo simi njani
angithi njengoba lisazi ukuthi ku-movement yethu sile national spokesperson so sithunyelwe nje izincwadi kumagroup ethu esikuwo satshela ukuthi hhayi irali okwakathesi sibhanie so just took a decision ukuthi singalinda ikhothi yenze i-decision kunxaka ukuthi asize kube favorite kithi kungcono sibuyele ekhaya kusaseduke
kodwa ithemba lenu lingaphi ukuthi lizayenza omunye umhlangano
ithemba lokwenza omunye umhlangano likhona kodwa loba singasawenzanga sinethemba lokuthi ngendlela esesisebenze ngayo kusukela kuma-grassroots ebantwini esesingene ngayo ebantwini iy'nhliziyo zabantu nethemba liqinisa ukuthi silazi irali yona yinto enhle yinto emnandi iyachaza kuyachaza ukubona umthungameli eralini yinto emnandi ukuba labanye benu kodwa kulezinye iy'ndlela zokufinyelela ebantwini ezingasorali kwesinye isikhathi eralini kuyabuya labantu abangavotiyo so kuqakathekile ukuthi thina ama-voters ethu siyabazi abantu abalenhliziyo zethu abazasivotela siyabazi and sese sasebenza nabo sasika kile
bathini abantu mamloto
abantu bathi bona inhliziyo zabo ziku-advocate ne-senator mina akula nto ezabajikisa kulokho so siyathemba ukuthi ngomhlaka-23 njengoba besitho abatsho ukuthi ngomhlaka-23 kithi siyabe sikhululekile ngoba zahamba sekwenza lokhu esikusebenza everyday ebhokisini sihamba setshengisa izane ukuthi bengabhana ama-rally wethu to the map, Anna, I'm a meeting with you, but they cannot ban us from voting on your center.